Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 10 kwenkwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izisebenzi kazilandelanga inkuthazo yokuthi zingayi emsebenzini izolo, kodwa abaqoqe lokhu kutshengisela bathi kuphumelele.
Be upresident laye lo hulumende wakuzwakale eseguqule eminye imithetho esingakwaziyo ukuthi uqinisile kumbe ubeguqulela ukuba i-shutdown ingasayenzakali.
Amakholwa eZimbabwe athandaza phansi kwezihlahla lasemagcekeni kwele South Africa asethwele nzima ngenhlanganiso ye-Operation Dudula ebaxotshayo isithi bayekhulekela emazweni abo.
Njoba bethi bethathela umsebenzi ukuthi sebethathelwa na le ndawo yokuthandaza njengoba sebesithi lo thandazayo la kabafuni.
Umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin wethule umbiko wakhe izolo embuthanweni wokukhumbula ukunqoba kwelizwe lakhe elakwenza ele Germany kumpi yomhlaba engatshengisi ukwekethisa impi lele Ukraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kwenapha emsakazweni we Studio 7. Zilalelanga inkuthazo yokuthi zingayi emsebenzini izolo, kodwa abaqoqe lokhu kutshengisela bathi kuphumelele. Ezinye zenhlanganiso ebeziqoqa lokhu kutshengisela zithi kuphumelele kakhulu. Inhlanganiso ekhuthaza umbuso okhululekileyo ethi Mphatshelu ithi umkhankaso wabo uphumelele. Nangu umongameli Emmerson Mnangagwa wavuma ukwephula ubamba zonke wenkampani yezupco evulela amakhombi ukuthi asebenze, kodwa abanye ngabathi ngenxa yokuthi iningi seliphila ngokuzisebenza bekungakhalaleki umsebenzi njengoba bekuzabafaka endlaleni. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Izimusi amanengi ebevuliwe kobulawayo kuthi amapholisa alihlekana ahlomileyo ebebonakala endaweni ezehlukeneyo zelizwe ezikolweni eziningi abafundi lababalisi bebengekho. Umongameli weZimbabwe National Students Union iZinasu umnumzana Benon Ncube uthi isimemezelo sabo siphumelele ezikolo ngoba kuvuke kulamapholisa ahlomileyo emakolitshini njalo abayanga esikolo.
So is there a way ibiplan yokuthi ohulumende asibone asizwe ngoba besibhale incwadi kaningi kaningi kodwa engaphenduli. Ngakho ke sahle sathi stay away ukuthi abone ukuthi siyenelisa ukukwenza lokhu nxa sesicele sacela saswela impendulo. Ngiyatsho nje lamuhla kuvuke kulamapholisa e-National University of Science and Technology NUST, kuvuke kulamapholisa e-University of Zimbabwe, kulamapholisa e-Genoa University of Technology, kulamapholisa e-Bindura University. Ngikhuluma nje lakhathesi amapholisa akhona phakathi okutshengisela ukuthi usezwile izikhalazo zethu. And as far as we are concerned, thina njengeZinasu sekuyi-tick entweni zethu kade sizifuna ngoba usezwile sesimele impendulo njengoba sithilo ukuthi u-9 May ilanga lokuqala asolokugcina. So impumelelo esiyifunayo eyokuthi school fees sehliswe, sizitshela ukuthi nxa engazange aphendule ngalokhu kwenzakale lamuhla sizaqhubekela phambili aze aphendule.
Unkosazana Nomqhele Moyo ofunda e-National University of Science and Technology INUST uthi izifundo zimisiwe lamhlanje.
Umiso wama-lessons mina ngibona kuqondile kakhulu ngoba khathesi imali esizibhadalayo ama-fees lawa vele yimali abazali bethu abangayiholiyo. And so thina khathesi lathi njengama-students vele siyakhalaza ukuthi uhulumende laye ubone ukuthi i-fees yethu uyayehlisa ibe yimali e-affordable eyeneliswa ngabazali bethu. Lathi siyeneliswa ukuthi langaze nxa ungabuzama ukwenza lokhu lalokhu uyakwanisa ukuthi uzibhadalele wena.
Olwela amalungelo oluntu umqondisi wohlelo olwe-this constitution unkosikazi Abigail Mupambi upha umbono wakhe ngokutshengisela kwanamhlanje ngokungayi emsebenzini.
Yes, sibonile sibili ukuthi kade kube ibizwe stairway kodwa ke isituation ekhona ngalamhlanje ku ground sibona ukuthi abantu bazihambele emsebenzini besikhangela nje ama reports esuka endaweni eziningi esijetsheneyo elizweni yananzelela ukuthi abantu bahambile nje emsebenzini njengesukini engikunanzelelayo ukuthi stairway le kade inga ikhangasela kakhulu online ungananzelela abantu kade bekhangasela abaningi ama number abo uzathola ukuthi ngaba ngaphandle kwelizwe abanye basegoli amanye ama political leaders njengabo Musi Maimane
enkundleni yabo yebulenjini iTwitter amapolisa achaze ukuba ukutshengisela kwalamuhla akuphumelelanga njalo bakhuthaze abantu ukuba bamangalele abantu abazabanyela udlakela uhlangothi lukahulumende olubona ngokuqhatshwa kwezisebenzi zakhe olweZimbabwe Public Service Commission lethule umbiko okhuthaza zonke inkokheli zengatsha lenhlangothi ezichiyeneyo zikahulumende ukuba inanzelele bonke abaze emsebenzini labangabuyanga kuthi abangabuyanga kumele batho isizathu esibangele ukungezi emsebenzini abanye bathi kubenzima kubo ukukhalala umsebenzi ngoba iningi labantu selizisebenza bethi ezikolo ukukhalala umsebenzi kuphumelele ngoba abafundi abaningi abayanga ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Siyabonga Mandlovu lokhu sikudaba olufanayo ezikolo lemakolijini bekubetha umoya ngoba amatitshala lezifundi bengayanga ezikolo ugatsha lwezisebenzi zikahulumende lwazise ngempela sonto ukuthi abasebenza kuhulumende abangasoze baye emsebenzini bazajeziswa sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso yamatitshala eATUS umnumzana Themba kuye moyo
salibonani balaleli bakaStudio 7 okokuqala sithanda ukuhalalisela izinaso ukwenelisa ukugoqa ihlanganise abantu abakusuka kundawo ezehlukeneyo ngemsebenzi langokuphila kubancediseni ukuthi bakhankasele ukuphuka kwentengo yempilo iqathaniswa lemiholo ecakileyo
manje sizathobani ezibangela ukuthi lithi ukujengisela lokhu kuphumelele
nxa sikhangela ngendlela okwenzakale ngayo sibona ukuthi emadolobheni amaningi abantu bebengayanga ezindaweni abasebenzela khona singakhangela laba abazisebenzayo ama-informal traders abaningi babo baqalisa ukuhamba ezindaweni zabo ngabo 10 esingathi thina kusukisela ekuseni kusukisela ngabo 6 kusiyachaya u-9 abantu bonke bebethe shut down Zimbabwe emaphandleni nxa sikhangela ezikolo abantu bebehambile kodwa singakhangela ukuthi abafundi bebehambile ezikolo sizakhangela abantu bebengafundisi sibuye sikhangela ukuthi abezomthetho esibabiza ngokuthi ngama-security boys bebegcwele ezitaradeni kobulawayo leHarare abatholanga muntu ngezindlela labo yibo abasincedisileyo ukuthi abantu bengabi khona vele ipresensi yabo abantu siyayesaba so lamhla besingabe sabi kodwa sibahloniphile ukuthi nampani obhudi bakhona emgwaqweni thina kasizihlaleleni ekhaya upresident laye lo hulumende wakuzwakale eseguguqule eminye imithetho esingakwaziyo ukuthi uqinisile kumbe ubeyiguqulela ukuba i-shut down ingasayenzakali kodwa-ke khonokho ukuthi kube lezinkulumo izinaso incedile kakhulu yenze ezinye izinto ade sezingasekho indaba ade sezingasekho kungxoxo yeze-economy lakungxoxo yezepolitiki esingathi thina i-current affairs kungxoxo zalamhla kuphendukile kwaxoxwa ngakho khonokhuyana kithi sikukhangela sikubone njengempumelelo sizakhangela okunye futhi lapha Chris Gandhi ukuba abantu lamhla benelesile ukuthi bahlangane kudala kwagcina ukuthi abantu abasuka kundawo ezehlukeneyo abalisi abe-informal traders abasebenza ngapha langale babumbane bakhulume ngodaba olufana naye lokhu sikubona kuyikusungula kokukhulula i-social justice okuzasuka lapho kusikhululele le-labor injustice esiyikhangeleyo okokugcina sisiya phambili abantu sesitshengisile amandla ethu ukuthi silawo ziningi izinto ezisihluphayo ngithanda ukuthi abantu sikhuthazane ukuthi akusiyo ndaba ye-education kuphela ele nkinga zikhona ezinye indawo eziningi okule nkinga khona nansi indlela sesiyibonile sizananzelela lokuthi i-social media isincedisile kodwa sesifuna ukubuyela kuleziyana indlela zethu zakudala esasizisebenzisa ukuthi kusetshenziswa ama-flyers kusetshenziswe lokhu lalokhuyani ukwenzela ukuthi nxa sibuthana sibuthane sonke silolwazi hhayi sithi sonke singena ku Twitter, sithi sonke singena ku Facebook, sithi sonke singena ku WhatsApp, kodwa lama flyers sisimona ukuthi kuqhakathekile ukuthi siwayenze. Singabuyela kuleya indlela, akukho okungasehlula, sihlangene kumzabalazo sizawuphumelela.
Leso ke isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-Atuz, umnumzana Themba kuye Moyo. Amakholwa eZimbabwe athandaza phansi kwezihlahla lasemagcekeni kwele South Africa asethwele nzima ngenhlanganiso ye-Operation Dudula ebaxotshayo isithi bayokhulekela elizweni labo. Kule mithetho emitsha ethi abantu abasamelanga bethandazele lapho okungela zindlu zokukhulekela khona. Inhlanganiso ye-Operation Dudula ihle yathola igunya lokuhlukuluza izizalwane zeZimbabwe ikakhulu ezokholo lwesipostoli. Abanye abathandazela phansi kwezihlahla batshelela umsakazo ukuthi ngokoma kwempilo babona kuqakathekile ukuguqa phansi ngamadolo obathandaze. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Cassius Jesus Manampofu.
Enkosile andol daba lokunye ngubonileyo ukuthi iliqiniso lelo abantu Operation Dudula bangenile nje kwezindawo lapho kuthandazelwa khona. Bathola abantu bethandaza, bamisa lowo msebenzi wokuthandaza, bathi kube kumele bele bayithandazela besekhaya kweZimbabwe. So kukhanya ngathi vele into ekhona ukuthi akusafunakali umuntu waseZimbabwe noma engabe esenzana, ngabe ukuthandaza, ngabe ukusebenza, ngabe ezenzela ibusiness lakhe noma kungaba nje kuyini abe kwenza, as long as kule nto ayenzayo lapha akasafunakali. So ke besicawa ukuthi mhlambe indaba iphela kundaba zomsebenzi ukuthi akubathatha umsebenzi. Pho njoba bethi bethathela umsebenzi ukuthi sebethathelwa nale ndawo ukuthandaza nje ukuthi sithi lo uthandazayo la kabafuni. So isimanga leso esisenzayo ukuthi ngusathi uSathane ngathi uselibambile ilizwe leli straight away. Ma abantu sebeze kwalelwa ukuthandazwa kuthiwa kuhamba ithandazela endaweni ethile. Right, so sebeyithathelwa naye indawo yokuthandaza. Ngoba umbuzo omkhulu uthi okay, mase sithi abantu bangathandazi, sebeyithathele naye indawo yokuthandaza. Kunzima kuleli zwe lelo kwamanje.
Manje abantu bona labo abayaliswayo bazayekela yini?
Abantu angeke bayeke ukuthandaza. Kuthuthi ke unless ma kungabe lo dlakela olukhulu bazoyeka ukuthandaza. Kodwa kwamanje basathandaza, bakhona ezindaweni zalo abade bethandazela khona. Ngingazi kuleyo ndawo lapho embone khona amapicture evela bebabuthanisile. Ngoba bathole bethandaza bababuthanisile. Wena umfana lo uthiwa Mhlanhla lo le team yakhe lo. Bafike bababuntu babuthanisile babayekelisa ukuthandaza. So angazi ukuthi kwamanje kuleso sigaba leside bekhona basathandaza na. Kodwa kwezindawo njalo bePretoria lapha ngiyabona nje bayathandaza noma yabona nje ezidleleni lapha basigqoke impahla zabo. Kodwa ke ukuthi uhulumeni weSouth Africa uyajenisa ukuthi usehlulekile ukukontrola ilizwe, umthetho awusekho. Uma lo muntu othandaza sezeharaswa ngale ndlela akuyisimanga esikhulu. Yikho nje abanye abantu besithi i-Operation Dudula le yinto yehulumeni, abantu abangabazenzela into lana ngalabo kuthiwa yinto kuthiwa abazenzela yena ngangomthetho sowababamba. So kuthi ngabantu abasponsor i-committee part walokho ukuvalela abantu abathandazayo isho into engasebenza le. USathane uphezu kwabo, kodwa ke uNkulunkulu uzongenela.
Bona bebaningi yini abantu abayenza khona lokhu khona ngapho eSouth Africa, njalo ubona ungani kuyini okubafuqa ukuthi benze khona lokhu?
Abantu banengi kakhulu abathandazayo, kakhulu ngabantu basekhaya khona. Ngoba into nje eyayisuka imali sena ukuthi ungafika nje endaweni encane nje elingana le ground yebhora, uthole kulamaqembu ayi-3 noma ayi-4 ethandaza. Wonke la maqembu bagqoka impahla ezifanayo, kodwa batshengisa ma ukhangele kwenza kwabo batshengisa ukuthi ngabantu abangathi kabazwanandi bona kodwa futhi. Ngoba lekulwana lomfundisi labo banomfundisi babo kodwa ngale bahlezi ngale bafuthumayela labana benza okwabo labana benza okwabo. Baningi abantu laba bakhona sibili, kodwa ke angazi ukuthi bazokuyeka nalo. Ngicabanga ukuthi asazi ukuthi khona isizathu esingaba isibambeka sibe singatsho ukuthi why bethandazela kule lizwe isiphi. Angisizwisisi lami, kodwa ke mhlawumbe banaso sona isizathu esenza beza lapha. Okunye kubayona ukuthi kulezi hlobo zalabo bantu ezisebenza la, abanye balabo bantu futhi abathandazayo basebenza la. So kakhulu babonakala ngama-weekend from Saturday nangesani, futhi phakathi kweviki ngabantu abasebenzayo. Mhlawumbe yikho kwenza babonakale nje bengathi bathandazela lapha njalo bebaningi at the same time lemuli zabo zilapha futhi so yikho okwenzakalayo lokho kodwa ke hayi umthetho nje umele ngawo uyasebenza kodwa umthetho awusekho kunzima kuleli lizwe kwamanje asazi bekuzophelela kupho endawo akhona bebazoyeka babuyele ekhaya or bazothini asazi kuzobonakala lokho ngokuhamba kwesikhathi
umnumzana Cassius Jesus Manampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esePretoria.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Intatheli zindaba ezimbili zenhlanganiso ye-Alpha Media eyiyo umholi we-Newsday ezabotshwa edolobheni leChitungwiza ngomgqibelo zibhala ngokhetho lwe-by-election esigabeni lesi zize zakhululwa izolo ebusuku. UBlessed Mhlanga loTshengeto Chidi betheswa icala lokuthatha imfanekiso duzane lalapho ukuvotelwa khona. Baphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso se-$20,000 ngamunye. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulosakhulayo eleminyaka yokuzalwa eyisikhombisa 7 otshaywe ngengodo lenswazi waze wafa ngabanye bakhe abathathu abaleminyaka yokuzalwa eyi-9, 10 ne-11. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp. Lawo ke bekungamazwi enu linamba laleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela abalaleli imilayezo yenu ibe mfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala eminengi. Siyabonga.
Ngithona njani balaleli baka Studio 7 ngithona njani okhuluma manje ngoBarnabas. Ngithona njani bantu bakaNkulunkulu balaleli baka Studio 7. Yeah, hayi siyambona uJaha, uJaha uyathatha, uJaha uyathatha. Kodwa ke ethatha uJaha silomlando thina malunga, ama supporters ukuthi uJaha akhuselwe. Abantu babhalise amavoti ngobuningi, abantu asambeni siyobhalisa ukuvota ngobuningi ukuze kuthi iphupho leZimbabwe entsha lifezeke libonakale. Asihambeni ini bantu bakithi siyovota la, even lathi esemazweni yinkulumo zeSouth Africa, lathi esisemazweni asizameni ukuthi siphakamise inyawo siye ekhaya siyelungisa izinto, singakhangeleli ukuthi kumele silungiselwe ngabantu abasekhaya bese siyababhlema sithi bavote kabi. Kanti thina sizoze sivote nina, sihambeni ini siyovota 2023 iTriple C ingene uPresident Nelson Chamisa ahlangene, sibonile bakithi imicimbi yonke ayihambayo ukuthi hayi imicimbi kaPresident. Ngakho ngaleyo ndlela ngizama ukucela wonke amaZimbabweni akuzindawo ngezindawo ukuthi singabophaphatheka sibaleke siye kwezindawo siye emkomanye amazwe sichiya ilizwe lethu lingalungiswanga. Kanti ke vele yena ozalungisa leli lizwe ngubani? Yithe sikwaphandle singaphandle kwamanye amazwe, singaphandle kwamanye amazwe sidubeka ifibelikhangele indaba kaElvis Nyati eloku nanamhlanje iloku iphenqwa ibekwa ngale langalwe tshelwa amanga ukuthi hey abantu sebebotshiwe kwathini kwathini, konke lokungenxa yokuthi vela abakhokheli kasilabo, ngoba aluba abakhokheli silabo aluba indaba kaElvis lesiphutshile. So ngakho ke mina bakithi ngicela wonke amaZimbabweni akuzindawo ngezindawo asiphumeni, asihambenini siyoregistera ukuvota, asiphumenini siyezama, singazami lakhona bakithi, asiphumenini ngo 2023 sizinikele siyozama ukulungisa ilizwe lethu. Khathele ngabo South Africa abatshona bechisa abantu bakithi, chaya abantu bakithi ilungelo labo liyephula eSouth Africa. Kuningi okwenzakalayo eSouth Africa esingathi nxa singabe sikubeka egcekeni abantu bangayizondi iSouth Africa. Abantu bagcwele indawo zonke kuboBotswana ngento efana nayo bayahlukunyezwa, abantu bagcwele kuUK lakwamanye amazwe angaphetheya kolwandle, abantu bakithi bathwele nzima. Uloku kunzima lobo, kambe ngiyalibuza, siyazibuza, kumele sizibuze ukuthi kambe ngubani ongakhipha abantu phakathi kwalobu bunzima, ngubani ongasikhipha? NguNelson Shamisa upresident weTripusi encedisana nathi bantu asitshintsheni iZimbabwe sindawonye iZimbabwe izoyitshintsha ngiyalincenga abantu bakithi your vote is important your vote can change plus lives asambelini siyovota
amachona 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 ku studio 7 sanibonani batsakazi baka studio 7 lonke ngilithanda lonke ngezindaba elisisakazela zona ezimnandi konke konke indlela elisebenza ngayo kithi inhle kakhulu siyezwa indawo zonke zelizwe lomhlaba wonke okwenzakalayo lisakaza mnandi kwa studio 7 linjandani balaleli baka studio 7 sibonga indlela eliphathisa ngayo iningi lenu sibonisa njalo laba abathukuthelayo abathukayo hayi bakwethu mayuyu ipolitics singayibambi ngokuthukana ukuthi ubani ulelana ibandla unjani njani naye asikhangeleni ipolitics enhle elombuso omuhle ipolitics ekhangelwe ngabantu yoncindezelo hayi nxa wena ukho napho lapho khona urayithi kodwa uzivuze ukuthi vele ibandla lakho lisekelayo liluncedo bani ebantwini ufuna abantu balivotele liloncedo bani eselike lalwenza ebantwini thina sikhangela nje ukuthi akulalutho olukhona la abantu bathwele nzima ilizwe nxa lingelamali yalakulamdilo esikukhayeleyo yimali selingenile ocoalition bangenile baba lama MPs wathi no minister phela icoalition i-Citizen Coalition for Change libizwe elitsha but iparty iparty endala yiyo phela i-MDC Alliance bangena udala kuhulumende yona leyi but kakulalutho abalubisileyo oluhle singalubala sithi kula ngakudla abantu bayadubeka izisebenzi kahulumende ziyahlupheka ziyahlupheka kaziholi lutho wala abahola imali yangikhona nje akuyindawo silamapholisi esigaba asebenza liphuma lize liyetshoni la abaholi lutho ngitsho isenti madoda kodwa besisebenzela impahla zethu zigcinakele uyesatshwa bona uhlonitshwa bona ulinyazelwe umuntu uyenkayi uyetsholotshe uye Plumtree kuthiwa hamba kumpholisa wesigaba kuthiwe sutyontshelwe ubhala incwadi hambeni kumpholisa wesigaba kurethi umntwana bhala incwadi enkambeni hambeni kumpholisa wesigaba so singawukhangela wona la mapholisa asebenza nzima kaholi kodwa igolide liyagetha izihlahla ziyaganela inyamazana ziyathengiswa kathi imali yakhona idliwa ngobani amasobhuku amaningi kaholi amaningi amasobhuku kaholi asebenza mahara kathi esikuza nje zezo zomba ngazo kuza ama-election ngosobhuku ababe sebesenza okhomisayo sicela abantu yesobhuku sicela abantu umnikani usobhuku yena lowo kaholi lutho kuyimali wangikhona kubhadale sikufisa abaholayo iningi vele abazuza isenti but likhangeleyo ukuthi umbuso onjani yona lowo hatshi kuthiwa siyacela imali e-America ama-Americans wayenza sidubeke so lama-British ilizwe leli lakholonizwa ama-British so yiwasenza sidubeke sifakele ama-sanctions so asikhayeleni ibandla ezasenza sibe le mali
basakazi kwa-Studio 7 nelisilethela indaba ezingakhethi hlangothi linjani bonke kungamile inkomo labo Gibbs Dube labo Thandekile Mhlanga labo Anastasia Ndlovu lonke nje lizwakale nje libingeleliwe lonke nesithi hayi thina siyaphila ngapha siyabonga lina elisilethela indaba ezingakhethi hlangothi so lami ngithi hayi mphawula kancane ngikhulumela abafowethu lapha hayi bafowethu lonke nje elisekhona lapha nanti i-TCC ibandla elitsha elihle eliyelo kwamayelo bhoni asingeneni kumayelo asingeneni kuyelo asingeneni kuyelo asingeneni ku-TCC imelo ngu-advocate nesentshamisa ezasikhulule ezasikhulula elizweni njalo bafowethu ontanga cela lihambe lerejista ukuze sibone ukuthi siyangaphi 2023 siyacela mpela lihambele irejista ngobuningi bafowethu lonke nje lani badala siyalicela ukuthi libuye elingumadiaspora libuye 2023 lizovota siyalicela libe lurejista livote lonke likumadiaspora libe lizovota ukuze lizwe lezimbabwe likhululeke libe right kathesi yabona ukuthi abantu bayahlukumezeka ezindaweni kwaphandle kwelizwe ngaphi ngaphi ngezindawo so besicela ukuthi
ukuthi bantu uyanini lizolungisa ilizwe leni. Ukhulumayo uRain Chuma, ngikhuluma nje ngisemadogoni esigabeni sikaBhango, umlilisa ngumatenga. Hayi, ngiyabonga kakhulu, ngicela ukuthi i-audio leyi ingene noma ngaphi.
Kwezemelika, umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin wethule umbiko wakhe embuthaneni wokukhumbula ukunqoba kwelizwe lakhe elakwenza eleGermany kumpi yomhlaba iWorld War II engatshengisi ukwekethisa impi lele Ukraine. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni, saqala ngumbuza ukuthi amazwi kaPutin uwazwe njani, njengoba abanye bebecabanga ukuthi uzethula amazwi okutshela umhlaba ukuthi usezasebenzisa izikhali zembubhiso ama-nuclear weapons.
Baba Gandhi, ngimlalele sibidi kuhlela mlapha uPresident Putin lo weRussia. Njengoba usitsho ukuthi umbiko wakhe awusazange ube njengaloko bekukhanelelwe ukuthi uzakukhuluma kumbe uzakutsho maqondana lempi ye Ukraine. Ngibona ngathi kulezinto ezithize ezingazange zihambe kuhle kuhlangothi lweRussia ekulweni impilo yase-Ukraine. Njengoba ngengatsho lapho ngaphambili ukuthi nxa babekhangele, babekhangela ngathi bazabhoda baye e-west njengokuthi etsholotsho, bese bebuya baqume beqonda eMtare bahle bathathe ilizwe lonke. Kodwa kusangezange kwenzakale njengokulungisa kwabo. Uyakhumbula etshintshatshintsha ama-general, amanye ama-general kuyezwakala kuthiwa adutshulwa khonapha e-Ukraine betshaywa ngama-snipers. So kungata kuhamba kakuhle, lakhathesi kuyaluyiwa, kodwa-ke ukulokwa khona sekungata kusaqedakala ukuthi kumbe uyaluwina kumbe uyathini. Esekungathi kuyakhanya ukuthi ufuna ukuthatha uhlangothi lolo luse-east ukuthi kube yindawo athi uyiwinile, kodwa ukuthi awinile izwe lonke, hhayi, kungathi kuyehlula. Yikho elokhu ephonga ujikijela kuphela, ejikijela kuphela izikhali ezinkulu etshaya lapha lalapha. Yikho engubonayo khonapha espeechini sakhe uPutin.
Khona ungathi impilo ihamba njani kakhulu nxa sikhangela ukubana sokule nyanga phose ezintathu kulwiwa kungakhanya ukuthi le Russia kade lisesatshwa ukuthi lilamandla kakhulu, lingaba selithumbile ilizwe lonke ngesikhathi lesi. Kuyini okungakusenzakala? Singabona yini evuma ukuthi unqotshiwe empini umongameli weleRussia?
Hayi, njengoba sitsho ukuthi nxa ukhangele iRussia njengobukhulu be-ami yakhona, i-equipment abalayo, izikhali abalazo, kungathi akuhambakako, kungathi ukutshaya kwakhona akutshayeki kuhle njengalokhu ababe kade bekucabanga. Ngiyabona mbona ngathi babe ngathi bayangena ngesidumo, base befika bengathi bayatshaywa kakhulu, ikakhulu emabrijini lapho. Mbona ngathi la mabutho e-Ukraine asuka abacathamela, abacathamela isigorilla, abatshaya bengananzeleli ukuthi bayatshaywa. Then-ke base bengathi bayaphambana ukuthi benzenjani, ngoba okukhulu ukuthi batshaye into abayibonayo. Nxa betshaye into abangayiboniyo, kufana nalokutshaya nje umoya. So lapha eqinisweni kuyikuthi angiboni ukuthi impi yakhona izaphela masinyane. Uzahlala elokhu etshaya nje, etshaya nje, njalo lokuthi declare ceasefire, hayi, angiboni. Engxenye angavumela kusiya nesikhathi ukuthi kube le nkulumo ezithile ezokuthi kukhulunyiswane ukwenzela ukuthi kumiswe impilo. Kodwa-ke okwakhathesi ungathi uyangekile kakhulu uPutin mbijana, ngoba nxa ubulalela ispeech sakhe sezulu ubengathi ubuyele emuva kakhulu ku-World War II, ukuthi khona hayi livikela ilizwe lenu, livikela inotho yenu, livikela lokhu. Kodwa ekhuluma ngento eyenzakala kathesi, angazi njalo, kodwa-ke mbona ngathi kumkhathaza.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas khonapha kwele Melika. Bakwethu, isikhathi asavumi ukuthi siqhubeke sisonke, kodwa singakagqibi uhlelo lwamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izisebenzi kazilalelanga inkuthazo yokuthi zingayi emsebenzini izolo, kodwa abaqoqe lokhu kutshengisela bathi kuphumele. Amakholwa eZimbabwe athandaza phansi kwezihlahla lasemagcekeni akwele South Africa asethwele nzima ngenhlanganiso ye-Operation Dudula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.